njalo ngobe zingubo ngempilo yakho uzithatha ucabanga abantu bazikwenzelana abantu uyohlupheka njalo ngobe zingubo ngempilo yakho uzithatha ucabanga abantu bazikwenzelana abantu uyohlupheka njalo ngobe zingubo ngempilo yakho uzithatha ucabanga abantu bazikwenzelana abantu wena wazodinga impilo yakho wena wazodinga ubomi bakho ngicela ukhohlwe ngabantu bazikwenzelana abantu wena wazodinga impilo yakho wena wazodinga ubomi bakho ngicela ukhohlwe ngabantu bazikwenzelana abantu uyohlupheka njalo ngobe zingubo ngempilo yakho uzithatha ucabanga abantu bazikwenzelana
Okay.